ligule ligana la beZimbabwe elihlala kweBotswana eliphakathi kwalabo abazanyukisa kukhetho lwenyanga ezayo. Abanye abafana lomnumzana Bekthemba Tshele ozanyukisa kukhetho lokudinga umeli wePhalamende enketha koBulawayo ngaphansi kwebandla le-Alliance for the People's Agenda i-APA uthi kuqakathekile ukuthi abaphandle kwelizwe babe lesabelo ekubusweni kwelizwe.
Mina ngithi abantu beZimbabwe abaphandle kwelizwe kumele babe lokokutsho ngelizwe laseZimbabwe, ngoba abantu abaphandle kwelizwe leZimbabwe mina ngibabiza ngithi ngama-economic soldiers. Okokuthi mzukwana, sikhupha umbuso weZANU-PF, yibo abazaba ngama-economic war veterans aseZimbabwe. Yikho ngithi kumele babe lokokutsho ngenxa yokuthi balokhu bengamaZimbabwe.
Utshele uthi abantu abangaphandle kwelizwe kumele bathiwe ithuba lokuvota lokutsho okwenzakala eZimbabwe, ngoba bathumela imali eningi kakhulu ebambe umnotho welizwe.
Ungakhangela amabhoda eZimbabwe ukuthi kungena impahla ezinganani, kuhamba imali enganani ivela ebantwini abavela phandle, kuzwisa usizi nxa usizwa omunye umuntu ethi yena abanalo ilungelo lokuvota, kodwa bona belokhu bengabantu beZimbabwe. Yikho mna ngithi abantu abaphandle kwelizwe kumele baphiwe ithuba elokuvota njalo nelokutsho mayelana leZimbabwe. Laye uhulumende nalo obusayo uyakwazi khonokho. Yikho mna ngakwa umbone ibhoda lamazwe ehambe ekhuluma labantu baseZimbabwe.
Umthethwandaba waphezulu owe-High Court usenda kunquma ukuthi abangaphandle kwelizwe iningi elinakanelwa ukuthi ngabasekeli bamabandla aphikisayo alingeke lavota lisemazweni abahlala kiwo. Utshele uthi abantu abangaphandle balolwazi olugcweleyo ngokwenzakala ekhaya, ngoba okuningi kwenzakala phambi kwamehlo abo. Uthi ngenxa yodubo ababhekana lalo bangabantu abaqondileyo ukuthi bavotele bekhulule abantu ejogweni leZANU-PF. Omunye osehabuloni umnumzana Nkazimulo Dube uthi uyawusekela umbono wokuthi abangaphandle kwelizwe labo bencintise ukhetho.
Kuqakathekile ukuthi abantu noma bengaphandle kwelizwe babe ne-say in the running of the country, balethe ulwazi labo, ngoba siyazi ukuthi kube ne-brain drain enzima kakhulu over the past 10 to 15 years abantu besiyakwela phandle besiyadinga umsebenzi.
Iningi elingaphandle kwelizwe likhangele okwenzakala eZimbabwe ngamehlo abomvu, lethemba lokuthi mhlawumbe kungalunga ekhaya iningi liphindele emuva ngemva kweminyaka labanjwa ngamandla ngomumo ongamanga kahle komnotho ukuthi baphume elizweni. Abanye noma nje umthethandaba wabalisa ukuthi bavote basemazweni abahlala kiwo bathi bazachapha baye ekhaya uyavota mhla zi-13 Ntulikazi 2018. Yingumathini Ngwenya, oyindaba ze-Studio 7 ngisahabulona kwele Botswana.